ngezikhathi eziningi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kuzanuclear akula muntu okhuluma ngazo akula muntu ozabazayo so ngabe abantu ezanipezela so bantu kumele bazibonele bodwa kodwa nxa kwenzakala into nje encane ngalo kwi-TPC by way sokungamadala sesikhuluma ngako emaredileni kuzofika e-amerika kona ngabe ku-B o a all other media houses sokhunywa ngakho khonaphana yikho yinto khona ingalisona kakhulu ngoba ishayiva live nxa ibe indawo ngenxa yindawo liyabanzi kakhulu kodwa kona kubrida eyinzondelo leyi engayeyanecessary okumele ngabe lina liyanisho I mean khangela eRwanda ngayo i-genocide leno yaqaliswa yini into abelizenza umuntu eqhumele ekuceleni eseredieni abantu belilalile you do not understand ipower elilayo lento ento abelizindaba nxa lipho ngokukhulu into eyi-reckless liyenza ukuthi kona abantu laba bebehlale beqhamana kuphela asizameni ukufosa umoya wokuzamana lokuvuma ukuthi hhayi nxa omunye ebone ngendlela ende akusuke ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe mina nxa ngibona ngendlela ende ayisoke samela ngasikhulumisane kumbe asomela ngasiphana namasawudo
ye baba mlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba ujuma uthi hhayi la bantu-ke abazintatshela izindaba kanye lalaba abakhuluma ngakhonokhu yiba ngani babangela lokho kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngama-fitshane seven
ingashoma umbono ngizaresponda nale indaba ekababuthuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo intatheli zindaba labo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi u-honorable Thofa uchayo abacreatanga story nabantu bezanu abahambe bayachaya u-honorable Thofa nabanye intatheli zindaba sezibika lokho okwenzakeleyo buyele dube on this issue ye-violence akumangalisi ukuthi bandla lezanu libhiheva ngale indlela ngoba vele lathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izanu isenza i-violence i-history yayo is well recorded nxa sikhuluma nge-violence yezanu asithi wonke umuntu wezanu violence yikuthi nje i-structural or is embedded within the organization ukuthi babe-violence uchuma ngumuntu engimaziyo angizake ngizwe kuthiwa uchuma wenza i-violence labazali bakho uchuma nyabazi kanizange into engizwe kuthiwa umdala uchuma wakwenza i-violence iloba nini so balutshwane abantu esibaziyo ukuthi hhayi ubani ulungele kodwa sifisa ukubana basukume abantu anjengababothuma bayikhondeme ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakale ethiwa zi-bi-election ubuthungameli bezanu kabukasukumi ngitsho yena upresident bakhondema i-violence ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yikuthi ku-well documented sizibonile izimota zasemash east labantu bangakhona izithombe none of those have been arrested
chuma ngena khonapho uyamuzwa lapha umlalazi uthi vele ibandla lezanu p f ngabantu abalodlame
yinto lenzama ukuthi ngikuqashe khona ukuthi thina ama-analysts lapha estudio sikasikuqabaniswe into lokho ngikutsho ngani yithi mina ye udlame lwenzakele kodwa phela ngalisenzakala asidingisene ukuze ukuthi sikwe laphe phela ngoba sike senza ibhayethi lapha kobulawayo endlule kemapha eduze lapha kuwatelis bashaya abantu bezanipezi kulabogogo ababili lalamanye amathaga amabili labanye obaba nje abilabalathadi abanye baze ba-admitwa e-u b h nabana akuazange nizokhulu endaba nale kuma-studio seven abafunde kuma-social media kwaba yindaba yangokhulu ngambijana yadlula yabo kodwa kunabantu abalimalayo ba-admitwa elengeni even if you hamba ngale inyathini ngale okhulu ngakho lapha ngiyena abantu ababuthiwa but uyakhumbula ukuthi yona after udlame eminyathini yabantu kube kushiye mina ezamtefu wathisele indlu lapha wafa ngemva kuya about 4 days
yes yakuzwa kakhulu juma kuya phambili lapha mlalazi kumele kwenziweni
weza ukuya phambili ngendaba ye-violence yikuthi silungise i-culture yethu ye-politics which is where esilenkinga khona abantu bahloniphane uthuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane seZimbabwe sihloniphe abantu besifazana nalabo aba-vulnerable ubaba uthuma uyamazi honorable Thofa akungitshele thuma ukuthi uma uwumuntu sibilopheleleyo usazi honorable Thofa uqalela ngapho ukumtshaya umuntu onjengaye umuntu ongeke abulale ngitsho impukane kodwa ungambona kuphela uhlale ezisimayelela akubingelele